Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga u-Evans Zininga osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Siyahlangana kweza kusiswa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 8 Mabasa 2023. Igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, lithi lisuthisekile ngendlela okuqhutshwe ngayo uhlelo lwe-candidate selection. Okwamanje seliphakathi kokuhluza labo abakhethiweyo i-candidate vetting. Kulaba sola uhulumende ngendlela aphathe ngayo udaba lwefilimu ye-Gold Mafia ekhitshwe umsakazo we-Al Jazeera ngemva kokufika ukubana usebambela impahla labo abakhitshwe kule filimu abaphatheka kunkohlakalo yokuthenga lokuthengisa igolide okungekho emthethweni. Kuhlelo abaculi bethu, namhlanje lomculi uShadrack Moyo ocula irumba njalo odabuka esigabeni seMachinge ePlumtree. Siliphathela zonke lezi indaba lezinye kulumsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, lithi lisuthisekile ngendlela okuqhutshwe ngayo uhlelo lwe-candidate selection. Okwamanje seliphakathi kokuhluza labo abakhethiweyo i-candidate vetting. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Ostalos Siziva uchasisa kabanzi.
Yethina njenge triple six lokuthaba kakujabula kakhulu ngendlela inomination process ehambe ngayo ekukhetheni laba ozasimela bengokouncilor edalele ephalamende njalo ozasimela engumongameli ekukhetho oluzayo. Lokujabula ngoba kuphume abantu abahlukehlukeneyo abevela kunhlangothi ezijeneyo okutshengisa ukubana le yinhlanganiso yabantu kubona kulabontanga, kulabomama, kulabadala, kulabantu ama-different races, kulabantu ke abavela endaweni ezijeneyo, different cultures, okutshengisa kubana hayi le yinhlanganiso yabantu. Lokujabula kakhulu kulama oveti, kulabantu bonke ke ama-generations achiyene okutshengisa ukubana inhlangano yabantu abavela ema-church labachiyechiyene abazamela ke inhlanganiso yethu kukhetho luka-2023.
Selingena kuprocess elithi i-vetting, liyabe lisenzani njalo lizayigqiba nini?
So okwamanje sizabe singena ku-vetting process, siqala i-vetting process yethu ukubana siqhubekele phambili ngenhlelo yethu yokugcina yokwenza ama-citizen caucus ukubana sikhonfeme laba ke abanomnethwe ukuze ekugcineni siphume lama-candidates ethu azamela ibandla lethu le-triple C.
Umnumzana Gift Ostalos Siziva ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esixoxe laye eseHarare. Basola uhulumende ngendlela aphathe ngayo udaba lwefilimu ye-Gold Mafia ekhitshwa ngumsakazo we-Al Jazeera ngemva kokubika ukubana usebambela impahla labo abakhitshwe kule filimu abaphatheka kunkohlakalo yokuthenga lokuthengisa igolide okungekho emthethweni kusetshenziswa imali ezingcolileyo. Ifilimu le isithinte abantu abaningi abagoqela umongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezombusazwe.
Njengoba amaNdebele sitsho ukuthi sizwe elikantulo, okwakuqala okwaphumayo ukuthi uhulumende waphuma ezonde kakhulu ukuthi kufakelwani lowo mbukiso we-Gold Mafia. Okwakusenza abantu becabangela ukuthi uhulumende kade engafisi ukuthi imfihlakalo leyo yazakale kuZulu, kodwa uZulu ubekwazi lokho. Wathi kuhamba futhi okhuluma emele umongameli u-deputy secretary uGeorge Charamba lapha ekhuluma ku-Twitter wathi ngisishona wathi saka muchaita say, okutsho ukuthi njengoba selikwazi manje lizakwenzani. Okutshengisa ukuthi lobo into le kade sizazakala uzu engaze zonde engaze bekwazi ukuthi kuyajontshwa ngendlela enjalo uZulu uzakwenzani. So nxa uhulumende sebuya esesithi usebamba izimali befreeze ama assets bevala ama bank account abantu laba abakhulunyiweyo Simon Rutland Low Hubert Angel Mutsanire. Abantu abasakukholwa ukuthi uhulumende kambe uqinisekile ngoba ekuqaleni vele uhulumende yena kade ngasifisi ukuthi kwazakale ukuthi kule ndaba enjalo yenzakalayo.
Manje kuyiwa ngaphi sisuka la ngoba uhulumende uthi yikho sekwenzile utshengisela ukuthi ukhululekile yena and uyabopha izigangi kumbe abantu abaphatheka kunkohlakalo.
Esesikwazi ukuthi ilizwe lakithi leZimbabwe selibe lihlazo. Emphakathini eAfrika umhlaba wonke jikelele njengelizwe lapho sebenzi labakhokheli bakahulumende abasebenzelana lamasela ukuthi kutshontshwe igolide elizweni. So lokho yinto uhulumende azama ukuthi ayivale kwi-international community emazweni aphetsheya ngokwenza nje lokukhuluma izinto eziza yenza abantu becabanga ukuthi hayi uhulumende usezigeza kulelo cala.
Umnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezombusazwe sixoxe laye eseBoston khonapha eMelika. Sibuye saxoxa lomnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZANU-PF njalo wakwamela itsholotsho edale leSenate.
Abantu labo batsho njalo bathi kuvalwa abantu amehlo yadanisa mamazala ngoba eqinisweni lonke masikhangela asike sithini abantu babekezele babone ukuthi kuyini okwenziwayo ngawona lowo msebenzi osiqalwa nguhulumende okuthi ugezise labo abatholakala bephatheka kulu daba lolu lwendaba zegold lekusimagla igold okukhulunywayo okuphumayo ngokunjalo asithini thina sike sibekezeleni ngesiboneni ukuthi kuyini okukwenza okuza kwenzakala. Sinikeni labo abacubungulayo abalandelelayo udaba lolu asebenikwe wona lowo mlando ngohulumende ukuthi badingisise baxwayisise lokunokukwenziwayo emzamo esiyenziwe ukuthi kubande impahla zanabodaboda abona abatholakala bephatheka kulolu daba. Ngokunjalo ke ngiyakwazi abantu abasela kubekezela abalakho njalo ukubekezela kwabo sokwakadika mhlawumbe balezi zathu zabo ebakubonile emuva obunye kodwa okokathe asikhangeleni khona okukukhona sibonile ukuthi uhulumende uzalibamba njani lolu daba.
Inkinga ekhona lapha Gawule ukuthi uhulumende waqala waphika wathi hayi akulanto enjalo ifilimu le ngeyamanga sebesithi ye hayi sizajezisa laba abaphatheka kwikho yikho abantu sebethola kunzima ukuthi bakholwe kuphi.
Ye okukhona yukuthi uhulumende kwakungabanye abantu bathize ama-individuals njalo ababezikhulumela umbono wabo hathi uhulumende i-position ekilika kahulumende yilethwa ngusomlomo kahulumende ongumama uminister womonica mthanga lo nick mangwane yibo baletha imibiko eqondileyo ngokuthi udaba lolu luminjani ngoba monica mthanga yabe sekhuluma into udaba abalwethule osokunqunywe icabinet yikho kumele kuphuthi kukhangele hhayi abanye laba abanye ababezivelele emahosweni ebhawu ababezikhulumela imibono yabo bekhuluma into zabo ezithekileyo kumbe bekhuluma into ezizisa abanye abauZulu ubuhlungu.
Othintwayo kumbe okhulunywayo kakhulu nguHubert Angel lo onguye okhanya ezithi ungu-ambassador at large ukhombela umongameli welizwe laye uzafrizelwa yini ama-assets u-Angel wakhona kanye lo mongameli nangakho.
Akula muntu okukhona ukuthi upresident wa-appointa uHubert Angel kulithi nguye njalo ngokuthi ngum-appointa wakho umongameli uyezamthathela inyathelo njalo lokuthi ngakhe mthathela inyathelo kunjalo kuthi umqoshi umsebenzi kodwa lapha kusekucosha umsebenzi kuphela kodwa kulokhu kuyayisiswa nokudaleka kwamacala endaba zenkohlakalo zimeze zikhona kube sekushithi ngokunapho sokumele abantu laba bathathele ama-assets abo aphinde bethathele sibizele ama-assets abo aphinde njalo babotshwe yikho kuqakathekile kumele kwenzakale kibo nangendlela uhulumende sekuhlele ngayo.
Lapho ubona umongameli Mnangagwa ezaphuma emsulwa kudaba lolo
uvele abantu baningi abantu abasebenzisa isibizo likamongameli nxa besonta besithi umongameli kunje umongameli engadli lutho umongameli ungcoliswa ngumuntu wonke esebenzisa ibizo lakhe abanye bayenze izinto ezimangalisa njengosizo umuntu esithi uyazibhadalisa umuntu ukuthi ayebona umongameli wakubona ngabe kokuthi uyawuhambisa umuntu kumongameli umongameli yabe engakwazi ukuthi kuhle konke uyabe engakwazi lutho ngakhonokho kumbe lokuthi bahambe besiya ntshontsha besenza besebenzisa ibizo lakho kakwazi.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla leZANU-PF esiyixoxelayo ekobulawayo. Abantu abalichumi 10 ababhubhe engozini yomgwaqo echiye njalo kulimele abangamachumi amathathu lanye 31 izolo ekuseni eningizimu yedolobheni leHarare emgwaqweni weMashingo. Amapholisa athe ingozi yenzakale ngo 6 ekuseni lapho iToyota Caravan kombi ebithwele abantu phose abangamachumi amabili 18 engqikilane le minibus iyona ebithwele abantu abangamachumi amabili lambili. Abalimeleyo bathwalelwe ezibhedlela semvuma leGweru.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa.
Imuli yakondlovu eMawane eGwanda idinga uncedo ngemva kokuba umuzi wabo ubhihlizwe ngosakhulayo obesethesa umakhelwane bakhe icala lokumnyeya. Umdeni wakondlovu usuhlala egcekeni kulandela ukubhidlizwa komkhulu lezinye izindlu. Amapholisa adinga umsolwa uJasper Sibanda kulandela lesi sehlakalo. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Umsolwa uJasper Sibanda leminyaka ezalwe ngamachumi amabili lantathu kubikwa ukuba utheleke emzini wakondlovu phakathi kwamabili ngolwesihlanu kuviki edlulileyo esidla amalahle esithi ufuna ukubulala abafana balapha ekhaya ngoba bemnyeya. Umninimuzi unkosikazi Margaret Ndlovu uthi uthe nanzelela ukuthi basengozini baphuma ezindlini babalekele egangeni. Kulapho-ke umsolwa aqale ukudiliza iloba yini abehlangana layo ogoqela izindlu, imbiza lemganu kanye leyinye impahla endlini waze wasuka lapho ekuseni ngohola lesithupha. UMandlovu uthi wazama ukubikela amapholisa eGuyu ukuthi sesengozini waziswa ukuba akulamota. Uthi usele segcekeni lemuli kulandela lesi sehlakalo.
Lapha isime engilaso angikwazi ukuthi ngizahlala ngaphi labantwana. Ngilala labo khonapha esikweni. Ngihlala khonapha esikweni khonaphana lapho imuna khona kubasa umlilo. Lapho ngilala labo khona. Ngihlala labazu nomntana mina lo lomalukazana. Sikhalela ukuthi sithole lapho kuse sihlala khona. Lezi mbiza kasilazi mbiza. Imbiza ngezabomakhelwana. Even one, one gun, a silly gun, we have a market. We will bully young kid. Catas we are good dollar. It was a strong up in Govers Nails over to one summer time with my
Umsola will be Obla and Jaloma first daily. While we salumna and Uganko Segas or a guy, Sumbaya wonder, said Tim Lava, a cabana labo.
Tell a woman can revolt. I'm having Tatabandana, who must be a comakela. Tess one eye, you could contact him. Lizwi ushaya isivalo ethi vula wena vula ubafihleleni abantu labo. Washaya isivalo shuthi washaya isivalo sasisavuleka thetholwe ngala muntu shuthi wabengenela impahla imbiza imiganu konke amawindi ebulala kungizwisa ubuhlungana ngoba ukuthi angonele kangako kwembanisane ngoba ngaze ngikhulume laye ngitshelanela ngeludo.
Ukhansila kwa 13 Mnumzana Miklas Ndlovu uthi izakhamizi zamawane zisele zingelamathe kulandela lesi sehlakalo. Uthi njalo bona sengathi okudala ukuthi abatsha baziphatha ngale ndlela yokukhulelwa izidakamizwa abazithathayo. UJasper wabaleka ngemva kwalesi sehlakalo usedingwa ngamapholisa. Kasenelisanga ukukhuluma laye kumbe umndeni wakhe. Kusenjalo unkosikazi Janet Mjaji oyemawane ozelwe bona kodwa waba isiphofu ngomnyaka 2020 oleminyaka yokuzalwa ngamachumi amane udinga uncedo lokuziphilisa. Uchaza uduba abhekane lalo.
Amehlo ami lawa ukuvaleka kawo acasa ngo-2020 ebuhlungu elakaright le yaqala ngobuhlungu sina nsiya e-Richard Morris bengifake emchinini be-checka nje bembhalela imithi ngisiyathenga e-pharmacy ngithela but nxa ngifika laphana esibhedlela ngengibala ichati leya yama-letters kuhle kusiya evala waqala ukuvala lele lika-left lele lika-right lakhona lona elalibuhlungu lingakavali ngokuya ngo-November bese lele lika-right lalokhu lavala ngangasaboni 2020 khonapho.
Unina unkosikazi Sibongile Ncube uthi wathwela amagabha avuzayo loba izimisele ukusebenza ngezandla zakhe nxa engathola ukuncediswa.
Ukuthi anginikise ukudla kokuphela kuzokuyena kodwa kungaba le nto engingayenza mina ngezandla zami ngikhonapha ekhaya. Ukulima ngiyakwanisa kakhulu kodwa andiyabona kathi amagadeni ngeke ngithelele amanzi aphela. Nxa ngingaba nenkukhu ufa inkukhu ngiyakwazi nganceda kumbe ingulube nganceda into engibona ngani ngazikwanisa ukuthi zincede ngizuze lapho engizithengisa khona.
Abafisa ukuncedisa imuli zombili balakho ukuxhumana lo kansila kwa 13 eGwanda Mnumzana Miklas Ndlovu. ngimele umsakazo we Studio 7 ngisemawane ngu-Albert Ncube.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Gukama,
lamlela
mshweshwe,
lamlela
nampa. Siyabonga ku-Albert Ncube okwamanje sesidedela kusithandekile Mhlanga esilethela uhlelo lwabesifazane.
Namukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosikazi Ellen Shirley Tenga, isiphathamandla sebandla le Citizens Coalition for Change esibona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho. Sicubungula uhlelo lokukhethwa kwabazancedisa ukhetho oluzayo bekhethwa ngumphakathi athi ngama-primary elections ajayelekileyo. Kambe abesifazana abaningi bengangena na ngalolu hlelo ezikhundleni zokuncintisa?
Uhlelo leli elokukhetha abameli sibona ukuthi kulabo mama abathize abaphumayo abaqanjwa ngabantu. Into enhle ngohlelo lolu yukuthi umuntu lo muntu lapha ahlala khona kumbe kuvillage kumbe kustreet uphiwe ithuba elokukhetha inkokheli ayifunayo. Yikho nje sibona omama labo bayaphuma loba nje khathesi asikaboni inani elokuthi bangayi.
Ukuza hamba njani kusigaba lesiyana esephalamende eseproportional representation esabomama labo bazakhethwa njengenhlala yenza yini kumbe lakho kuzasetshenziswa olunye uhlelo ukuthi bakhethwe?
Uhlelo lokukhetha abe-proportional representation liphosa lifani laleli elokukhetha o-MP lo-councilor kumbe u-president. Uhlelo lolu labo abantu bayanominethwa kumavillage lama-street, abantu bayenelisa ukuqamba ukuthi umuntu abacabanga ukuthi ozabamela kuhle esigabeni sabo ngubani, besinike amabizo. Yikho nxa amabizo lawo engaphuma so sesizahluzisisa njengebandla sibone ukuthi umuntu lo oqanjiweyo uyenelisa yini ukugcwalisisa lokho esingathi ngama-requirements ethu ukuthi umuntu ebe yi-candidate kumbe ama-requirements lawo abehlele ngumthetho woku-constitution kumbe woku-electoral act. Then sesizayenza i-ranking system yethu njengebandla sibone ukuthi ongamela ngubani kubomama e-parliamente njenge-PR kumbe le-senate. So le sizayenza internal i-process yethu sikhangela ukuthi sesirenke ukuthi umuntu othole ama-nominations amaningi ngubani. Njalo sesizahambisa kuhlelo lokuthi kuma-citizens caucuses lapha abazakuma phambi kwabantu bekhuluma ama-manifesto abo lokhu abakuthi abazakwenzela abantu. Sesizazama i-consensus zikhangele ukuthi amaphepha abasinike wona in terms of ama-qualifications abo ami njani. Njalo sikhangela nalokhu ukuthi ncade besezama ama-manifesto presentation ba-presente njani. Sincedisana lozulu yinto yokuthi abantu bavumelane ukuthi hhayi lo usebenze kuhle kumbe hhayi lo ubuke wamkhutha ngaphi. Njalo lapha yikho kuzaba khona lo msebenzi we-independent commission lama-stakeholders.
Lona uhlelo lolu luqhubeka njani? Abaningi bathi mhlawumbe akusoze kube kuhambe njengokuba kuhleliwe, kuyenzakala ukuthi abakhokheli befake labo ababafunayo ezikhundleni. Lungcono yini kulaloluyana olwama-primary election?
Into enhle ngakho yokuthi sihamba kuma-village kumbe lakuma-street lapho kuhlala khona abantu sibabuza ukuthi ngubani lo elibona ingane ozayenelisa ukulimela ephalamende kumbe ecouncilini kumbe ngu-president. So i-opinion yabantu phansi phula siyayithola, unlike kuma-primary election lapho kuyabe kuthiwa abantu kabasubmit ama-CVs litshelwana livota abanye kabatshela ukuthi ama-CVs ehambisa. Nxa kuhanjiswa base bekhangela ukuthi kanti ohambisileyo ngubani, olemali nguphi, kuthengela
izinditshi ezamaplastiki kumbe amankomitshi amaplastiki ukuthi bebavotele kuma-primary election. Manje anakho iprocess leyo, umuntu lo muntu wonke ulethuba lokuthi akhethwe. Yikho sithi iprocess leyo unika wonke umuntu ithuba elokuthi akhethwe ukuba yi-candidate, njalo lo muntu uphiwa ithuba lokukhetha inkokheli azifunayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Ellen Shiwetenga, isiphathamandla sebandla le-CCC esibona ngokuqhutshwa kwenhlelo sokhetho. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Yilami isithandekile Mhlanga, yikho lapha eWashington DC.
Sibonge ke usithandekile Mhlanga ngohlelo oluqondane labesifazane. Njengenhlala yenza olulandelayo uhlelo siluphathelwa nguChris Gande, liphuma le ndaba.
Lingali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP.
Linjani babu Gande labalaleli? Ye, siyananzelela ukuthi ama-political parties anjengabo ZANU-PF labo-CCC baku-election mood already, ngoba sebeqalile ukukhipha ama-candidates abo. Thina njengemthwakazi Republic Party esifuna abantu bebekwazi ukuthi okokuqala asikho ku-election mood, but sikumumolwana esifundisa khona abantu bakithi ukuthi bazazi imvelaphi yabo ukuthi ngobani. Kakhulu sibafundisa nge-self-determination ukuthi sifuna ukuphuma elizweni leZimbabwe sizimele sodwa. Abalaleli babagande lawe, lingakhohlwa ukuthi iZimbabwe ihlala isenza ama-elections from 1980 up to this day, but ama elections awaka wancedi umthwakazi. So ngalawo mazwi ngikhomba ukuthi election or no election, iMRP always ikumudu yokufundisa abantu bakamthwakazi ngenjongo langokucakatheka kokuthi kutshoni ukuthi bazimele baphume kwele Zimbabwe. Yebo, ukhetho siyalubona, sikuhlelo lathi lokuthi njengoba kusazakala thina sicontest iZimbabwe yonke, sizobamba kakhulu indima yama councillors lama members of parliament. Siyakuma emngceleni wethu esiwufunayo eMnyathi River eKhwekhwe. Yikho lapho esifuna ukubamba khona i-political power esilahlekele umthwakazi. Yenza iZANU PF labo CCC basifakela amashona bazozidika kobulawayo.
Manje babumoyo, libona ngani lizakwenza njani ukuthi ilizwe likamthwakazi liqeqebuke kwele Zimbabwe? Liza kwenza njani?
Yebo babu Gande, indaba yokuthi sizocecebuka njani phakathi kweZimbabwe, ngithanda ukuyichaza ukuthi indaba yethu ibalulekile ngoba okokuqala kukaningi sinika abantu bakithi imbali ukuthi ngo-1987 inkosi uLobhengula yasayinela iborder yeSouth Africa leyeBotswana, leSouth Africa. Kwathi ngo-1888 wasayinela iborder yeRamakgwebana naBotswana Plumtree. 1888 again wasayinela iborder yeZambia Livingstone Falls. Ngo-1891 umbuso wakhe ungakachitheki wasayinela iborder yeMnyathi River iJameson Line, okuyiyo iborder esehlukanisa leMashonaland. Siyazi thina ukuthi indaba yethu icacile, istraight, kayifuni ruler, kodwa abacindezeli bethu ngabantu abalamakhanda aqinileyo abazozama yonke imizamo yokuthi befuna ukumeza. Beqala ukubulala abantu ngombhuqazwe, beqalisela khona phana kanye eMnyathi River eKhwekhwe, besiya kumathebelele nje yonke. Umbuzo uthi njengoba izaphu yayilama supporters all over Zimbabwe lamashona, indaba amashona wona benjani bengawabulalanga? So ke thina siyagcwalisela, siyagcizelela ukuthi hayi, siyakwamukela ukuthi amazwelana amabili ngoba la igugura undi yasishaya ngobuzwe bethu. Ukuthi silithatha kanjani? Hayi, ngezi ngesikhathi ngesikhathi siyaphambili umkhombandlela sizayo yendlala lingakhohlwa ukuthi revolution yabantu onwa ngamamasses kathi si MRP ibhizi safundisa amamasses ngokuqakathiya ukuthi babezazi identity yabo ngoba bengakunanzelelanga ukuthi iMashonaland neMatweland ngamazwe ahlanganiswa ngo-1923 kungela sivumelwana lamashona lamandebelo kodwa usenziwa ngabamhlophe yiwo lo mkhondo esiwulondayo ongadingimpi phakathi ongadingini odinga nje ukuthi lo lalo avume ukuthi hayi eyami boundary icina la kodwa njengoba njile ukuthi i-revolution lama phases wonke okunye ngenguphawu lokwamandla okumqoka ukuthi sibhizi siqoqa amamasses siqoqa abantu bakithi sibatshela ngokuqakatheka ukuthi hayi ilizwe lethu alibuye emasisweni sesilifuna liphelele sehlukane labantu besishoneni abezimba
lo ke bekungumnumzana umqondisi moyo umkhokheli webandla le-MRP ebesiqoqa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lila
Siyabonga Chris Gande. Sisigqiba ngohlelo wabaculi bethu. Namhla silo Shadrack Moyo ocula irumba njalo dabuka esigabeni seMachinge ePlumtree. Uhamba leqembu le Injabulo Classic Rhythms bephethe idlalade labo elitsha elesine. Untunkamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Okokuqala ngizathanda ukubingelela bonke abalaleli beStudio 7. Lapha emculweni sengilama album amane ngibala la lephuma manje usondela le single eyodwa.
Abafuna umculo wakho bakuchuma njani?
Abalaleli bengangithola ekhasini leFacebook Injabulo Classic Rhythms kumbe bedinga kuShadrack Moyo. Babuye bengithole njalo kuYouTube bedinga Injabulo Classic Rhythms. Kanti njalo ngiyatholakala kuWhatsApp. Inamba zeWhatsApp zithi +263 777 922 071 +263 777 922 071 iko lapha abalaleli abalandeli abangithola khona.
Iwapi amazwi owatshiyela abalandeli?
Amazwi engiwatshiyela bonke abalandeli ukuthi indima yomculo indima enzima kakhulu njalo ifuna abantu besixhase ngokuthenga ama-USB ama-CD kuze siqhubekele phambili siyenza umculo ongabafundisa ongabaduduza umculo ongabajabulisa. Ngiyabonga.
Babikelena abantwana bangancitseni bakwindiseni bengesizekha.
Siyabonga Ntungamile Nkomo namhla belomculi uShadrack Moyo ocula irumba njalo odabuka esigabeni seMachinge ePlumtree leqembu Injabulo Classic Rhythm. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhla mthwakazi omuhle olivalelisayo yimi owenu uGaino Gumede Saidi ngiseWashington DC lilale. Thank you. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezimbabwe.